bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba begana umwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okunenginengi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lomhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu umongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Gifty Vunza Wabaya ngubaba osesemutsha ophila ngokuthengisa ongazange anake ukuba khona kwamapholisa wazangena umhlangano lo oqoqwe ngabenhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe, NAVUZ, ekhokhelwa ngumnumzana Stan Zorwadza.
Kufanele nathi sisukumele siyilwele. Sizokwenza lokho kanjena, sizokwazi ukuthi sihambe siyorejista for ukuvota. Sonke silwele ushintsho laphansi kwalelo lizwe lelo. Kufanele sihambe sonke sirejistele ukuvota. Bayafika labanye abazobe besinikeza ama-afterlies la sizokwazi ukuthi sizovotela la kule ndawo lena yaseHarare.
Umnumzana Jahana Dube laye ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu yikuthengisa, kathi simsebenzi ayikho. Silabantwana, silabomama abasemareserve bafuna ukuphila nathi, kathi sizulu selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuninginingi. Silabantu abafelayo yabazali esibagcinayo, wakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathesi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa bangamthathela izinto abuye azobona ukuthi izinto zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe njengalezi izicato ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayigcina khona izicato zakhe. Sabenze hamba uthi alandele ukuthi zaya ngaphi, wazama ukuthi acinge ukuthi zizofakwa ngaphi, kazange wathola ukuthi zizafakwa ngaphi. Wazithi silandela muva ngale ku-HQ ye-council, yikho wathola khona izicato zezitshontshiwe ezinye zakhona akazazitholanga.
UDube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalizwi linye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangele ilizwi lethu kathesi, akula muntu singabantu banye. Umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi. Omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi. Omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. So singabantu banye, kufanele sihlale lokho sibambini njengakusukela kuqala. Sibambini vele ukuthi singabambana, kungabi lo muntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe. Sihle sibambane kube yinto yinye.
Umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli izindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi. Ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho okuchiwo ngumthetho we-Public Order and Security Act, POSA, wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo. Uxwayisa amapholisa la uZorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law,
amapholisa engaqhubeka ephephula umthetho angazi akhala uZulu esenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho. Sikhuthaza ukuthula, yebo, kodwa lokho kuthula kumele kuze ngokuthelana iqiniso. Singaze sicambelana amanga. Ngingumuntu othanda ukuthula ngasikhathi sinye ngikhuluma iqiniso.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabekhomishini ye-ZEC elizweni lonke. Omunye wabaze ukuzaxhasa abaphila ngokuthengisa laba ngumnumzana Doug Coulthard, elinye lamagqwetha alwela ilungelo loluntu.
But even outside of the voting process, there are things that we can do.
Kunengi esingakwenza ngaphandle ukuphatheka kukhetho. Ukutshengisela ukukhonona kwethu. Silako ukuphatheka kumikhankaso kungekho lakela. Ukutsho esikufunayo kanye lokuba siwathole lawo malungelo ethu esiwadingayo. Kungakho ngiyalikhuthaza ukuba liqhubekele phambili ngemikhankaso yokudinga ukuzikhulula.
Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu ukuyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumezi Gama.
Order, order, order.